Kanti angeke ngisho ukuthi isinqumo sokuvulelwa kwezethekeleli sithethwe ngesikhathi esifaneleyo kumbe esingafanelanga. Ngani ngisitsho njalo, mbona ingqondo ekhona lapha kumbe umqondo okhona okahulumeni ngokuthi asiqaleni nge-domestic tourism. Nxa sikhangela inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 through local transmission, lincane kulabantu ababanjwe ngulo mkhuhlane bevela phandle kwelizwe. So asiqaleni nge-domestic tourism, sibone-ke ukuthi izasifikisa ngaphi, njalo siyabe sinanzelela izinqumo zonke esiziphiwa yi-World Health Organization.
Wona umumo unjani khona ngapho edolobheni le-Victoria Falls, njengoba sisazi ukuthi iningi lisebenza emahoteleni, wona kade ngasela abethekelelayo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani?
Nxa sikhangela kwamanye amazwe ikakhulu iSouth Africa, besesisizwa kuthiwa bebejonge ukuvula ama-border abo mhlaka 15 kuyonalinyanga. Kodwa-ke engxenye ngenxa yokukhwela kwama-cases abantu ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID kwele South Africa, engxenye kuza force i-government yabo ukuthi yenze rethink ukuvula ama-borders. Thina njengeZimbabwe mbona si-right ukuthi sivulele i-domestic tourism, kusitsho ukuthi sivulelane abantu abayabe selizweni, kungavulwa ngama-border ukuthi abantu becaphe bevela kwamanye amazwe bezosivakashela. Uhlupho esiba lalo kakhulu kanti njengeZimbabwe, ilizwe elibuswa ngabantu abangela idea ngokuthi ilizwe libuswa njani, yikuthi kathethi nxa ungakhangela akula fuel. So abantu even belesifiso sokuthi bafuna ukuvakashela indawo zokuthi bezilibazisa, abasoze bekwanise ukutravela ngenxa yokuswelakala kwama-food ezimoto. So isifiso singaba khona, kodwa indleko zokuthi abantu bavakashele indawo abazifisayo ngobuningi babo kuvinjwa yikuthi umkhonomo wethu ufile ulele phansi vele.
Zona izethekeleli ezivela elizweni libona zizabuya ngobuningi na, nxa sikhangela ukubana indizamtshina eziningi azikaqalisi ukuphapha zingena elizweni?
Isimo sibi kande, isimo sibi kakhulu ibhethu itshekile. I-Victoria Falls isinje ngendawo leyana okuthiwa ngesingisi i-ghost town. Njengoba utshilo ukuthi iningi labantu abahlala kwele Victoria Falls bebesebenza emahoteleni lakuma-companies that are involved in tourism. So ngenxa yokuvalwa kwe-tourism kungasela lutho, indawo yethu nje abantu badubeke kakhulu, badubeka bathe kunzimene.